Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuNtulikazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change lithi selixoxisana leSADC kanye leAfrican Union ngodlakela lwezombusazwe kweZimbabwe.
Sekukhulumisana ke abanye ama-leaders e-Southern African Region le-African Union ukwenza silungise indaba yokubana kube nokuthula njalo kube lama-reform njalo kubana besincedise ukubana silungise indaba yama-elections ayenziwayo.
Izisebenzi zikarhulumente zikhangelelwe ukuba zizakhalela umsebenzi ngolwesithathu.
Sizabona ngaso ukuthi kuyayenzakalani kodwa nawo ke amapolisa into enabona futhi ngoba nabo bafola imali efanana leyo.
Kwezemidlalo namhla sixoxa losiza abantu Khoza wadlalela iqembu le-Highlanders.
As a former player, I think ingathi impact ingabe ngifaka even ebafaneni yena leyo ukuthi bakhangelela kimi njengomuntu owadlalayo ku-top level.
Salethulela ezabatsha, ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi selikhulumisana le Southern African Development Community kanye le African Union ngodlakela lwezombusazwe olwenzakala kweZimbabwe lokunye. Ibandla leli lithi kukhanya engani lumemetheka ngamandla udlakela kweZimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwamalunga alo eMutoko izolo ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU PF. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Sekukhulumisana ke labanye ama-leaders e-Southern African Region le-African Union ukwenza ukuthi silungise indaba yokubana kube nokuthula njalo kube lama-reform njalo kubana besincedise ukubana silungise indaba yama-elections ayenziwayo, ukhetho oluyenziwa ngendlela engasemthethweni ukubana implement ama-reform njalo silandele lokhu abakhulumayo kuma-recommendation abo kuma-election adlulileyo ukhetho luka-2018 njalo landele-ke ama-SADC protocols on elections and African Union Charter on 3 and 3 elections. So konke lokhu sikwenza ukubana sikhulumisane labo kubana besincedise ukubana ezimbabwe kulo dubo udubo yikubana-ke labo esiphikisana labo ebezanu ukuthepha bafusebenzisa i-violence bafuna uku-abusa ilizwe ukubana bemisa abahulumente abamfunayo. Lokho kuyinkinga xa sesikhangele indaba yokubana-ke kube le-governance stability in our country njalo i-economy stability elizweni lethu. So konke lokho sibona sikulungise sabe sengeza-ke nama-regional bodies ukubana sincedise endabeni ukubana eZimbabwe kube lokuthula sikhangelana nokhetho njalo besincedise ukubana silungise udubo olusezilekwa commission khangela abantu bonke abaselathemba ukubana singena njani kukhetha njengoba iveki ikhetha ibonakala ingathi iyabikhetha-ke laba esiphikisana labo. So konke lokhu into ofanele silungise ukubana eZimbabwe kube lukhetho oluphansi komthetho.
Singathi-ke liyayithemba yini i-SADC le-African Union khonokukho khonoko elikwenzayo?
Thina silethemba ukubana bazasizithisa ngenxa yokubana lokhu esikukhulumayo kusemthethweni yabo kuthiwa i-SADC protocol njalo ku-African Union Charter on 3 and 3 elections. So konke lokhu esikwenzayo sikhangele ukubana ngabantu abazasinika indlela ngenxa yokubana yikho abakurikomendayo njalo kukhetho luka-2018 ukubana hhayi kule nkinga okufanele zilungiswe ku-electoral commission indaba ze-involvement yamasosha indaba zokubana kube le-free access kubo-ZBC laba kuma badla wonke akhampenayo. So konke lokhu-ke sikhangelela ukubana bazakuzwa ngoba kuyinto kuyizinto abazirikomendayo bona njengamarigi.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Umnumzana Chris Mutswangwa, isikhulumeli sebandla leZANU PF, uthi kumele abantu bebika emapholiseni nxa behlaselwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU PF. Umnumzana Joseph Chuma owokudale leZANU PF Central Committee uthi alulunganga udlakela.
Abantu abayizinto zodlakela kumele bekhuze
njalo bejeziwe ngumthetho ngoba umongameli welizwe njalo enguye upresentari wezanu-PF uphuma sobala ngezikhathi zonke. Ngiyabona izolo mebuthake uphumile futhi ekhuluma khona ukuthi hhayi abantu labo abe-opposition nxa bebuya banikela amanzi benathe ledlule lingabathayi lingabenzeli into ezimbi bazeni okuhle ngoba kuyabe kuyindaba ngeke ngasondaba zabo ababoni iqiniso bazalibona ngenye ilanga so lingabathayi. So-ke lo oyabe usethaya abantu ukuthatha ngabi nxa umkhokheli wethu ekhuluma emgcekeni ubana abantu bengatshaywa. So laba abantu abatshaya abantu laba ngabantu abalokube bengcolisa ilizwe lethu, kube mhlawumbe ngabantu abangasiyo bethu vele befuna khona kwantona sihlale siku-spotlight njengelizwe ukuthi na vele ilizwe leZimbabwe ilizwe elobudlakudlaka ilizwe ongaqondakali ubana kusuka ngabi kuyiwa ngayo. So njengezanu-PF umongameli wethu ye set the tone, usekukhulumile ubana akula budlakudlaka kumele benzakale abantu bengathaya. Abantu nxa bebuya banikela amanzi benathe bedlule. Pho wena nxa ulokhu usenza ubudlakudlaku sokumele uthwale isibhambane sakho wedwa. Siyafisa ubana ngabe ukuthi umthetho uyalikhangelisisa sibili abantu abanjalo bajeziswe bafake emajele ngoba abafithanga ukuhlala phakathi komphakathi ngoba thina nxa siphakathi komphakathi sifuna ukuthandana nokuhlala ndawonye sizwisisana njalo sivuma ukuthi wona asiyocala lokuthi omunye abone ngendlela ongaboni ngayo wena.
Kukhanya phela golide abalaleli pho kumele kwenziweni
into endle ukuthi kulezi nsuku sesile nto leyana othiwa ngama-smartphones amavidiyo lawo kathathu abantu laba excuse me babonakala ukuthi ngobani exactly umthetho ubalandelele ubajezise ngoba siyabona ukuthi wena kulezi nsuku into yena le yamavidiyo lanani isincede kakhulu amapholisi bana besolve ama-cases amaningi ngoba babona umuntu esekudlakudlaku laphana behle belandele bese bekwazi ukuthi umlongo ubani utholakala ngaphi kube lula kunjeyani. So laba abantu abayezidlakudlaku abajeziswe ngezikhathi zonke beze beyekele into yabo nale abayenzayo.
Umnumzana Joseph Juma ukudalele ZANU-PF Central Committee besixoxa laye ekobulawayo. Izisebenzi zikarhulumente zikhangelelwe ukuba zizagalela umsebenzi ngolwesithathu zikhonona ngeholo eliphansi. Sezibikele urhulumente ukuba zizakwenza lokhu ngendlela esemthethweni. Ngeviki ephelileyo amapolisa avimbe izisebenzi lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo ukuba befole emigwaqweni bekhonona ngeholo eliphansi njalo langokwephulwa kwelungelo likazulu ngurhulumente. Umnumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe uthi zikhathele izisebenzi ngeholo eliphansi.
Inhlanganiso zonke zezisebenzi zahlala phansi zahlangana zakhangela zavumelana ukuthi kufanele ukukhala lo msebenzi kuvikena le ezayo nge-Wednesday lange-Thursday. So yiyo into ekhona ngoba izisebenzi ziyacomplain ukuthi imali eziyitholayo ayisathengi.
Singathi-ke nxa sikhangela-ke bekukhanya ngazani sokuvinjwa khonokho ngamapholisa, pholisa kwenza njani?
Abantu bavumeleni ukuthi bazayekela uye emsebenzini ngama-day zona lawa adlantiweyo. Yikho kukhona, yikho kulungiselelwayo, sizabona ngakho ukuthi kuyayenzakalani. Kodwa lawo-ke amapholisa silwela bona futhi ngoba labo bahola imali efana naleyethu. So siyakhuthaza ukuthi bengahlaya abantu, bengenzi lutho ebantwini, bekele abantu nje nxa behlalala umsebenzi bahlalala umsebenzi ukwenzela ukuthi impilo zabo ziguquke bathole iholo elene le.
Sijalo ukubona uhulumende esithi sokumele kukhitshwa imali emholweni wenu nxa likhalala imisebenzi kumbe lijeziswe ngendlela ezijiyeneyo, khathesi bathini?
Okwakhathesi bebesacela ukuthi inhlanganiso zike zime ukwenza lokhu. Uhlupho olukhona yikuthi kwesinye isikhathi izisebenzi nxa zicomplaina zisithi imali ncane, uhulumende ujayele ukuthi izisebenzi zisetshenziswa ngabe mabandla aphikisayo. Kukanti-ke izisebenzi ziyabe zikhala ngemali engasathengiyo, azifuqwanga nabamabandla lawa aphikisayo. So isikhathi esiningi esikuthola yikuthi bona baye besithi izisebenzi zifuqwa ngabamabandla aphikisayo, kukanti izisebenzi zifuqwa yimali engasathengi lutho, impilo aseliyiphila kayisahlelekanga kuhle.
Umnumzana Love Joyce Banda lilunga lenhlanganiso yezisebenzi besixoxa laye ekobulawayo. Uhulumende uthi akumelanga izisebenzi zikhalele umsebenzi ngoba uyazama ukulungisa konke okubahluphayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sisesilangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Sergey Lavrov, isikhulumeli sikarhulumente wakwele Russia, wethekelela kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi iqhubekela phambili impi yelizwe leli lele-Ukraine, namhla ukwele Egypt. Ukhangelelwe ukuba uza kwethekelela kwele Ethiopia, Uganda, Democratic Republic of Congo lamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Russian television. Lokhu etshisatshisa umongameli Joseph Biden obanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uBiden welatshwa ngomuthi okuthiwa yi-Paxlovid. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu unkosikazi Isakile Lilne uMadube. Sikhuluma nje ke ngamantombazane ukuthi kambe aphethwe njani ezindlini kulezi nsuku. Siyabona ukuthi abantu abaningi kungazani obabakazi ngabasebonakali.
Ye, kuvamile kulezi nsuku esiphila kizo ukuthi abantu abangamankazana kudala akulabo anti bababebakhangela bebagcina kuhle bebatshengisa imithetho ke bekwazi ukuthi umntana omnkazana nxa ekulesi sikhathi umalayenzisi omalesi simo yezaso but insuku esezithinta kizokwathisa aya kuyo sombeni ukuthi uzibonile ma ungumama ojhonisele manje alengela abadala sebephila labogogo ezindlini kumba amankazana asebenza omaminingi labo kathi sisaphaze kwamatsho.
So kumele kwenziweni Madube ukuze kulungiswe khonokho?
Kulungiswa kwangona kuzaba nzima ngesike sikhula kize ngoba anti yasesiyasabuyela emuva njengokuthi sidala sasenza into zamasiko abadala babethu nendlela ababesigoqa ngayo ukuthi isigogo sasemanje but sakhesi manje ukuthi sigoqeki ngasigoqeki ngoba impilo esikhula kiyo ama-parents most baphandle kwamazwe abantwana sebesala labolethi basala labogogo abanye basale bodwa so ukuthi bangalungiseka kathi yingale nangale sokuthi thele emakhaya kumbe emadorobheni.
Ye, kodwa-ke nxa kungazama ukuthi kulungiswe kungalungiswa njani kancane khonokho?
Okungenje wakhona kunzima ngoba kuyaziphenda ukuthi ilungisa ulungisa lapho sekonakele yendlela enganani makonakale kakhulu ukuthi kulungise kuzanzima but ilutho lisakuqalaka basesebancini ma kungaba le ndlela zokubalungise balungisa iba kungalungise.
Ye, phose lokugcina Madube.
Engingakutsho kuphela ukuthi singazama ukuthi abantwana abancane abasakhulayo sizame ukuthi sibafake endleleni baphile ngendlela esasiphila ngayo.
Ye, lapha-ke besikhuluma lo nkosikazi Sakile Madube ukhona ngale ke kwele Zimbabwe. Sibonge kakhulu Madube, ungatshelwa kusasa. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungame lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngomusa kaNkulunkulu siyahlangana njalo kulo uhlelo lwethu lokuvuselela umoya. Sibalileke kulana iviki labe sigcine khona izaga 6 sabala sisuka kuve 16 siya ku 19. Lapho esizwe khona ngezinto ezizondisa uJehova, ezizondisa uNkulunkulu. Bakhona phela abanye abantu othi lanxa umkhangele emehlweni umbone ukuthi uyenyanya, akhulume ngamehlo akhe engavulanga umlomo umbone kumbe kwesinye isikhathi akukhangele ngamehlo ubone ukuthi amehlo la alenkulumo. Phela inkulumo kayiphumi emlonyeni kuphela, umzimba womuntu ulakho ukubana akhulume abelungu esinye isikhathi baze bathi i-body language. Lapha-ke kuthiwa uNkulunkulu uyazonda amehlo onalawo okuzimangalisa, okuzigqaja, abuyazonde nolimi lwamanga. Oho, yilapho okuchitheka khona izinto eziningi ngoba amanga yiwo adiliza umuntu, adilize lo mphakathi, adilize lesizwe. Bakhona abantu vele abangaselanhloni asebephonga ukukhuluma ingabe yini. Ngake ngikhangele ngilalele ezinye inkulumo ziphuma emlonyeni yabantu okumele ngabe abathembekile ngabe yibo abaqotho kodwa yibo-ke okuthiwa benza khona lokho kanye okuzonisa uJehova ulimi lwamanga. Uyakwazi mzalwane othandekayo ukuthi abanye bayathanda nje ukubumba ulutho umuntu alwenze lube liqiniso esazi ukubana nxa elukhuluma udinga udumo, udinga ukuthandwa, udinga ukusekelwa, ekhuluma into ayaziyo ukubana ingamanga kayiqondanga ngitsho kodwa-ke ekhulumela indlebe zalaba abalaleleyo ngaphakathi kwakhe kusithi ulamanga. Abanye amanga bakhulunyiswa yikuthi baye besengxakini, abanye amanga bayawubumba nje njengoba ngitshilo ukuthi bathole udumo emphakathini ngezinto abazaziyo ukuthi ayisizo. UNkulunkulu uyazonda lezandla ezichitha igazi elingenacala. Kungabe kusukela kuwo umlomo lo ophafuza amanga, ngoba iBhayibheli litsho njalo lithi nxa ulimi lwakho lulamanga ungufakazi ophafuza inkohliso, ubanga ukuxabana phakathi kwabazalwane kumbe phakathi komphakathi. Siyazi nxa sibala le mbali ihistory, kukhona-ke izizwe ezake zadumelana ngezikhali kwachitheka igazi ngenxa yolimi olukhuluma amanga lenkohliso. Phela ukubulala umuntu ayisiko ukuthi umgwaze ngomkhonto kumbe umdubule ngesibhamu. Umuntu uyambulala fenya ngalokhu esikukhupha emlonyeni wethu lokusuka enhliziyweni zethu, ngoba uNkulunkulu uvele lenhliziyo eceba imicabango emibi bayithandi lezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini. Into enhle-ke ngoNkulunkulu yikuthi kakudrayivi njengomuntu oshayela imota, uyakunika ithuba ukubana uzikhethele ukuthi ufunani. Eqinisweni lezi zinto ezibaliswa lapha nguSolomon encwadini yezaga kayisiyo zinto ezingazondisa uNkulunkulu yedwa. Sengitsho labantu nje abenyama legazi, izinto lezi kazilunganga emphakathini, zenza abantu baxabane, zenza abantu bangabi lenhlalakahle, zenza abantu bangathandani, zenza abantu baxabane. UNkulunkulu asizeke, lasikhulekele. Nkulunkulu sisindise entweni lezi ozizondayo lalezo eziyisininzo phambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezabatsha namhla sisesigabeni selubhane.
Ngiyabonga balaleli abathandekayo, igama ngosikhathele Nyathi. Ngokuzalwa ngizalwa emadojwa, ngokwakha ngikhona eRupane Centre. Ukuncedisa abantu esikwenza sikuncedisa siyiRupane District Group. Kutho ukuthi sabona ukuthi abantu emakhaya ngapha bayadubeka, abanye bayehluleka ukuthengela abantwana amabhuku, abanye bayehluleke njalo khona ukubathengela amapheni. So sase sibumba igroupu safaa sayenza isikhwama sokuphosela, ithi muntu aphosele i-R50, $50 kuli $3, yikho esincedisa ngakho ezikolweni. Kwasokuvumbukela kakhulu singafika ezikolo, sakwanisa futhi lakhona ukuthi sihambe siye bancedisa kakhulu. Ohamba ezikolo yini, ngihamba ngihambisa izinto ngoba abanye babe bephosela bengekho eZimbabwe, kunayimi engikhona lapha eZimbabwe ngasekhaya.
So,
ngihamba ngihambisa izinto ezikolo.
Ye, singathi konke lokuphoselayo kuyini?
Amabhuku, amapheni, ingubo, ama-uniform, lama-sanitary pads ebantwaneni abangamankazana. Ama-sanitary pads adonethwa umama uMrs. Mhlanga, i-STK Urban General Dealer.
Singathi kuyini okwalenza likwenze konke lokho?
Sabona ibhakane lake lasePhuletsha ngo-2020 elalisitho grade 7 belipani abakwanisi ukubala bafana labo grade 2. So sasisibona kungcono ukuthi sifunde group sasibuzwa MP bethu ukuthi yindaba abantwana bengakwanisi ukubala, kodwa ilizwe selile 42 years lathatha izibuso abantwana besekuhle ukufunda izikolo zikhona. Ngakhanya ukuthi impendulo kayibuyi isikole, sasesibona ukuthi yinswelo yenza njalo.
Abantu balamukela njani uhlelo lolu?
Abantu balamukela esibili ngezandla ezimbili, ukuthi sikalutshwane kuphela abaphoselayo. Abantu bayalithanda sibili, bathi kuyabancedisa vele abantu bayazihluphekela. lami ngihambile ezikolo ngazibonela bayahlupheka abantwana emakhaya.
Singathi nxa sukhangela sibili luzanceda kanganani uhlelo lwenlolo?
Uhlelo luzanceda kakhulu silokuthi nxa singathola sibili amanye abantu abangasincedisa nabo bephosele. Hayi, kungasiza kakhulu, kungawudala umehluko ezikolo, abantwana bengagcina bengasathenga amabhuku lamapeni ngoba vele abadala emakhaya abanye vele abasebenzi. Okunye zintanda ezingela muntu ozigcinje.
Ye, abantu abafisa ukuthi bakufinyelele khonapho benze njani?
Bengangiwhatsappa kunumber yami ethi 0023 7192482 0023 7192482 8532 abantwana abangamantombazane basebenzisa amalongo, iqiniso sinti bawasebenzisa kwinto ebuhlungu kakhulu. Siyacela phela abantu bekusondele basincede.
Siyabonga kakhulu ke Manyathi. Lamhlobo sixoxa ke lo Manyathi uhlelo lwabatsha. Ungadinela kusasa Manyathi, siyabonga kakhulu. Akutshela abantu ukuthi ungaphi?
Hayi, lamhlobo
ukuthi ungaphi khonapho?
Lapha ngiseshabulanyana eRupane duze nje neRupane Center, ikho engihlala khona engakhe khona. ERupane Center ngiyatholakala e-SBK ikho engisebenzela khona.
Siyabonga kakhulu Ntombi Njalo.
Siyabonga.
Siyabonga kakhulu Manyathi, ungadinwela kusasa. Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders Football Club linqobe eleBulawayo City 1-0 emdlalweni odlalelwe eBamba Fields Stadium namuhla. Emidlalweni efanayo, Capes United 0, Manika Diamonds 0, Triangle United 1, Black Rhinos 0, Tenax 0, Bulawayo Chiefs 2. Okunye njalo kwezemidlalo, wayengumdlali weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders usiza abantu Khoza. Uthi ufisa ukuba abasakhulayo abaqeqetsha kuqembu leBhoso bafike kuzinga yena angazange ayenelise ukufika kulo. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhoza uqeqetsha abasakhulayo abadlalela iqembu le-Highlanders njalo usebenza labafana abagoqela abantwana abaleminyaka elitshumi lantathu abadlala kwisigaba seBulawayo Province Junior League kusiya kumajaha aleminyaka engaphansi kwamajumi amabili wona adlala kwisigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Uthi abadlali asebenza labo bakhangelele ukufunda okuningi kuye njengomuntu abakwaziyo ukuba wadlala ibhola kwisigaba saphezulu elizweni leZimbabwe.
As a former player, I think ingathi impact yabe ngifaka even ebafaneni yena leyo ukuthi bakhangelela kimi njengomuntu owadlalayo ku-top level ukuthi bona okufuna leyo kufanele bekwenze kuyini.
Kumaqembu abasakhulayo iqembu le-Highlanders uKhoza usebenza lo Dan Ngwenya kanye lomelusisi Banda. UNgwenya uthi yena balobudlelwano obuhle kakhulu.
Usiza, I think sikalise from kuma under 13 singama juniors sidlala ku Highlanders. We played mina la uMabaleka lesiza, so vele sijayeleni, we are like brothers, we respect this job better than anything, and Siza is one understanding guy. Ongamnika a message ukuthi asenze so, he's going to take that. I will respect you to team njengo coach. Yeah.
Umdlali weqembu leBhoso 90 uJillian Nyathi uthi uKhoza udlala indima enkulu ekubalolongeni ukuba babe ngabadlali abalohlonzi.
Hayi, for me now uKhosiza is the best coach ngoba each and every day training ama section ubuya lama drills amatsha, especially combination abantu. Nami vele bengasi enkameni bari for uKhosiza nguye wangibizayo wanjela ukuthi iposition le uyibambe. And then nami ngahle ngayibamba ngazinikela, all thanks to Khosiza.
UKhoza uthi kuqakathekile ukuba abaqeqetshi babe yizibonelo ezinhle kubadlali abasebenza labo abasakhulayo.
Asibe niyizibonelo ukuthi yonke into esiyenzayo siyenza into e-right, yenza ukuthi abafana befunde kithi khonaphana la. Ngasibatshela ama-messages, sibatshela ama-messages a-positive kwenzela ukuthi bedlule laba thina esafika khona, ngoba thina sibafundisele ukuthi bedlule. Thina sikwanisanga ukufika abroad ukuthi siyedlala overseas, but thina sikhangelela ukuthi kathesi kube yibo abayenzani abafikayo phezulu labo esingafikanga khona thina.
Ukhoza udume kakhulu edlalela iqembu leHellenders ngesikhathi leliqembu liqeqetshwa nguRaman Gumbo, oke wadlalela njalo amaqembu abalisayo lesizwe lamaYoung Warriors, eleCapes United, eleMoto Action kanye leLecholocho. Ngesikhathi esadlala uKhoza uphakamise isicoco seligi kahlanu kanye ekuqembu leHighlanders lakanye esedlalela iqembu leCapes United. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Ama okhuluma ngumlanga Thembi Ncube obuya eZimbabwe eCholosho. Emculweni ngokuthi umculo bengiwuthanda kakhulu. I-album yethu yokuqala esikhiphileyo sikhiphe ngo-2018, esibili ngo-2019, then sabuya sakhipha-ke ama-single track. Sikhiphe single track eyi-1 last year ngo-November, then sakhipha ezinye ezingu-2 manje. Azikabi ndala kakhulu, sizikhiphe nje manje ngo-May, futhi sikhiphe ngo-May lezi ezingu-2 ezikhona. Ngijabulele kakhulu nokuthi abantu bezwe lokho esikwenza. Umculo wami ngifisa ufinyelele ezindaweni eziningi ezihlukahlukeneyo. Ngoba nje manje mawudlala udlala khona lapha kakhulu lapha endaweni engikhona ngoba udumo lukabi khona, kodwa bemfisa ukuthi idlale ingoma zidlalo zize zifike kuyo yonke indawo abantu bebezazi. Okunye futhi engikufisayo ukuthi abantu ngezindawo lapha abakhona mabe nemtsimbi besixhumane nathi, sibe sizonandisa lapho. Si-free siyafika siyakhulumisana sifike lapho entweni ezifana nemtshado noma nje ngama-birthday oro nje umuntu owenza something ovula umuzi, sikhona siyakwazi ukuthi sincedise entweni ezifana naleziyana ngomusic wethu. Kube mnandi kube njalo. Iqembu lethu lona African Sounds Collection liyatholakala nakuyoutube, mangabe udownloada kuyoutube ingoma uyazithola after that usubscribe. Lingakhohlwa bakithi bantu bakithi ukusubscriber, zikhona kuyoutube African Sounds Collection. Tholakala enambeni ezithi 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine-WhatsApp le number, ngithola ku-WhatsApp noma kumakhosi.
Siyabonga kakhulu Jagale Tsholotsho, sikufisela inhlanhla. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selixoxisana le-SADC kanye le-African Union ngodlakela olwenzakala eZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zikhangelwe ukuba zizagalala umsebenzi ngolwesithathu. Kwezemidlalo namhla besixoxa losizabantu Khoza wake wadlalela iqembu le-Highlanders lele Zimbabwe Young Warriors. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhla.